isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 uMpandula 2018 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amafutha ezimoto aqhubeka isilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha basola indlela yokuhlawulela ngamakhala ekhukhwini eye-EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali yokuyathenga enye ipetulo phandle kwelizwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi achotshozela udlakela. Sizakhangela ezemidlalo emidlalweni yenguqu eChibaku Super Cup edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amafutha ezimota aqhubeka esesilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha besola indlela yokuhlawulela kumakhala ekhukhwini eye-EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali ukuze benelise ukunikezwa imali yakwamanye amazwe yokuyawoda lawo mafutha phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Indwendwe zezimota ziyazisanda emagarajini wonke koBulawayo ngenxa yokusilela kwamafutha. Kule viki amafutha asilelayo yiphetulo, njalo kwezinye indawo koBulawayo, imichova ibisikhweziwe imbadalo yokugada isuka ku-50 cents isiya kudola. Otshayela imichova uMnumzana Sipho Masina uthi ipetrol ayikho, njalo kule viki ephelileyo kuke kwasilela idizili.
Yebo, ifuel iyashoda, ongangokuthi ipetrol iyashoda this week, and into eyenzakalayo ukuthi last week kuke kwashoda idiesel, but it was temporary, and then ibikhona kwamanye amagaraji ngekho, but ipetrol ukhanya ngani iphele emagarajini wonke, and then abamagaraji nxa sibuza bathi imbangela esikhathini esiningi ukuthi imali yabo nale asabe sithela ngayo njengoba singela cash elizweni sisebenzisa iEcoCash baphuza ukuthi imali zabo zireflecte ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyacela iForex eReserve Bank. So yinto eyenzakalayo, so asiwazi ukuthi into le eyenzakalayo is temporary kumbe is permanent, kodwa into ekhona ukuthi ifuel ayikho, okukhona kathesi idizili ipetrol ayikho.
UMnumzana Blondi Ncube uthi imichova ayisoze ikhwezwe nje mahlayana ngenxa yokuthi intengo yepetulo ayikhwezwanga.
Ukukhwela kwemchova njengathi thina abantu esisebenza emchoveni, umchova anike iphongukhwela ngoba ifuel yona kayikhwelanga. Into ekhona nje ukuthi ifuel yona kayikho emagarajini. Ah, kathesi qale last week idiesel yeke yashota last week, but this week petrol yengekhoyo kule diesel. Singahamba emagarajini siyayithola, kodwa imbangela yakhona yokuthi nxa ungela cash yikhonye kuthole khona ifuel. Hayi, thina bedizili asifamanga kulayina, but abayipetrol ibabalayinayo.
UMnumzana Thulani Mlawuzi uthi ukusweleka kwamafutha sekusenza ukuthi bacabange ukuthi uhulumende kamgabe ubengcono.
Hayi, indaba yefuel yazi isithwalise nzima. Kasi sesifaka izimota uze uphuze emsebenzini uselayinini yefuel, utshayise ufika endlini ngo-8, sesixabana nabo nkosikazi bethu ngendaba zefuel zonezi. Asazi ukuthi i-government iplanani, sokungani i-government leyani ebikhona ibingcono, ngoba noma into bezidura bezikhona, angazi ukuthi bangayenza mzamo bani abantu be-government. Asisakwazi kumbe i-government kumbe ngabantu bamagaraji, kodwa sibone ngani i-government. Ngokubona kwami bona ngani i-government, asisakwazi kumbe amagaraji ngawapho bebesenzela ukukhweza bethreathena abantu ukuthi bakhweza iponti. Nxa befuna ukulikhipha bahle balikhiphe kawani, ngoba since bekhulume ukukhweza iponti ifuel ihle yacatsha. Isinkwa sikhwelile, zonke izinto zikhwelile. Ungabona sokukhwela isinkwa esisemehlweni abantu okungemuva ke.
UMnumzana Thulani Mthethwa uthi ucabanga ukuthi abantu bazagcina bekhweza intengo yempahla ezitolo becatsha ngokusilela kwamafutha.
nangubana kwami ishortage yefuel izakwenza ukuthi abarani izimota bathenge ifuel eningi bayihode. Then laba abathengisayo bezitolo labo bangabona sokunjalo bazadinga ukuthi bakhweze intengo besithi ifuel iyashota, isebe transporta nzima amagoods abo abathengisayo. Kungenzakala ukuthi bahle bakhweze kakhulu vele ekuqaliseni wabe sithi ifuel njengoba ibonakala ukuthi kayikho. Ukuthi abantu kazani laba abantu abathengi sebeyaba lobunzima because babengasenelisi ukuthenga izinto lezo ngoba ziyabe sezidula nxa kuthi laba abathengisa esitolo abanengazi kwesitolo babe sebekhweze intengo zempahla zabo.
Isisindo sedola leMelika sesiqanise okumangalisayo okokuthi elilodwa selithengiswa ngamadola amabili awebond note nxa umuntu efuna ukufakelwa imali ebhanga. Lokhu kwenza ukuthi ilizwe lingenelisi ukuthenga izinto eziningi ezidingakalayo kwamanye amazwe, njalo nxa kulokhe kuqhubeka kunje intengo yempahla layo izaqansa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi yajojozela uDlakela ngesikhathi kulokutshengisela kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. uMkhwananzi oxoxe loChris Gande weStudio 7 uyalilandula leli cala.
Yeye kuliqinisa ukuthi besilodaba besilubikela intatheli izindaba kuthange eMedia Center esigodleni saseHarare. Lokho bekungemva kokuthi bengengafonelwa ngamapolisa esitha ngifune office yawo ngibofika. Ngathi sithi hayi ndaqhuqa leyo logwela amagwethami ngizokuzwa ukuthi kuyini. Kodwa kamapolisa safuna ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwe emapoliseni. Basebengilanda ke eMedia Center lapho bengikhuluma khona nentatheli izindaba. Bele riyothi bele imibhobho bele amabutton stick izankosi ezingathi izankosi ngesindebele. Bafika ke bambopha izandla ngama handcuff, bamphosela erolini behamba benginyathela bengithethisa besithi mina ngizama ukwenzana elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khona lesitokisini bakuphethe njani?
Hayi, sengivalelwe kube ngcono lapho bekukubi khona lapho bembopha khona mbono lebonile even ama video lemfanekiso ebikhitshwa amapolisi embopha yikho lapho bengaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sivikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubothwa lo ngokuphathwa ngakwenziwayo ngibothwa ngamapholisa esigodlweni seMedia Center kuthange lapha eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwani ndaba njalo ozamela ukwenza?
Kuzamele ngireport eHarare Central Police Station ngolosihlanu lodwa indaba le izithele, njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere nabafakazi endabeni leyi layona le ibheyile ngibhadalisiwe $50. Njalo nizabuyela ke edale ukuyathonisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, alikho icala lela. Angizange ngethe cala mina, angizange ngitshengisele, njalo angizange ngibe seduze lapho kulabantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini. Kodwa akumangalisi ukuthi bangethesele leli cala ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje so inhlanganiso yeDamuka esingathi umbe isesijikile campaign, yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithathe intambi yephambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi inhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukuzisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe, njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba ungaba lolwazi?
Angila lwazi, but engicabangelayo ukuthi bebefisa ukuthi ngabe uthiwa ngikhuluma ngale ntatheli izindaba izolo, ngoba izolo besikhuluma le ntatheli izindaba sikhangelane le ndaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare. So lokhu akubathokozisanga, bona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi. Hayi inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana, bathole sesethulile la mazwi kuntatheli izindaba, njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke uZulu wonke uzwile sekukhulumele.
Lo-ke bekungumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yethu Jamuka sesijikile. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni eseHarare lo-Chris Gande owe-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana labo somabhizimusi kanye lezizalwane zonke nje ezeZimbabwe esezihlala eMelika ngayona limpela viki edolobheni eNew York khonapha eMelika, lapho azaphatheka khona emhlanganeni wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba iUnited Nations General Assembly kumbe iUNGA. Osomabhizimusi azahlangana labo ngabakwamanye amazwe labeZimbabwe abadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika bekhulumisana ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe nje jikelele zizahlangana la, uthena uzahlangana lazo ngesonto emhlanganeni weUnited Nations. Umnangagwa uzakwethula amazwi akhe ngolesithathu, ongokwakuqala ukuthi ethule amazwi akhe emhlanganeni lo oweUnited Nations Assembly.
Yebo, 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 mtswaka domuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umprofita odumileyo eZimbabwe uApostle Nyikadzino Chiwengwa ubikwa esebonakele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo. UChiwenga usanda kwethula kwathulela uZulu impiko ethi wayiboniswa nguNkulunkulu eyokuthi kuza kufa abantu ababili abalezikhundla zaphezulu abangacatshangelwayo. Imizamo yokukhuluma loChiwenga yehlule. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili salolu hlelo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokugenquka komkhumbi eLake Victoria kwele Tanzania selifike kwabalikhulu lamashumi phose ayisikhombisa e-167. Kulomuntu oyedwa ohlengwe lamhlanje ngomgqibelo phakathi komkhumbi lo ogenquke ngolwesine, imbangela yayo elokhe ingakaziwa. Kuthi-ke kulamadoda angaziwayo kubana ngakweqembu liphi labalwisa kwele Iran abavuke ubhova badubula umbuthano wabakubutho befola edolobheni leHavaz esigabeni seKazakhstan babulala abantu abangamashumi amabili lane. Elulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bavumbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavumbula
Gukama
Lamlela
Weze mapandleni, izakamizi kanye labo sombabhizimusi bendaweni yamavinkili eyasejuve, phansi kukanduna mabhena, bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi kanye lamanzi endaweni yamavinkili le. U-Albert Ncube owe Studio 7 usipha lolu daba.
Izitolo zesejube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje kulamagezi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Inengi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limtshina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejube njalo uthi sesiside isikhathi bengela amagezi.
Ibusiness le ibunjwe kudala kakhulu bekusese iRhodesia. IRhodesia iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamake. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bacina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibutsha okwamukwezandla le-box store. Amagetsi sesithole nzima sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buchisa, ama-drinks ayachisa, inyama yethu siyabi right si, but icina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathesi kuyachisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la masikhuluma nje mabesivakatshele babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa babuye ibheke.
Unkosazana Sokoluhle Sibanda othengisa utwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokutholakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagetsi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utywala lokunjengamabhiya. So ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagetsi ukuthi lathi i-business lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi umnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho ukuvuleka nxa kuthe kwaba lamagetsi kulindawo.
Esejube business center akula magezi. Abantu abathi bayafuna ukuwelda, bayafuna ukwenza eminye imisebenzi yokuthunga njani njani, kodwa ngokuswelakala kwamagezi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseni.
Umnumzana Thabane Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisa indawo yesejube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo civil ngokuthuthwa ngokwakhiwa kwayo kumbe ngayindawo leyi-township ngoba ile minyaka mina ngingazalwa eveli khona mntu esinalesi kazi nde 44 years so ngathi imvele nizalwa ngakhiwa eveli khona indawo le so but lokhu nje lokhu nje kusentuthwini akula magetsi.
Ngaphandle kweduko lwamagetsi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi kufakwe isikotho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngisesejuba eMzingwane ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavuve mbula
Gukama
Lamlela
Gukama
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavuve
mbula. Siyambonga ke okancube ngokusinika ke uhlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke othani nge ngiliqhubekeze ku-Chris Gande esipha ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo ngu-Chris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Tifa Wajapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Mnumzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Eh ngiyabonga babukande ukuthi ngingene ehlelweni lakho.
Kunjani ukuphila emazweni kakhulu nxa sikhangela umkhathi okhona lezinsuku ukuthi ekhaya kungani kunganeno kodwa lina ngapha emazweni liphakathi kwesnow.
Babugande ukuphila emazweni kuyinto enzima kakhulu. Abanye ngilokuthi kwesinye isikhathi nxa ngixoxa labanye abantu abasekhaya bacabanga ukuthi mhlambe ukuba semazweni kuyinto mhlambe ejabulisayo. Ye kuyajabulisa ngenxa yokuthi khona ukuthi amasolombana sikhalela nje indawo yemali. Kodwa khona as far as isimo nje noma umkhathi ngendlela ongakhona kulo mehluko omkhulu kakhulu yilapho ubona khona ukuthi lapha uphilela nje ukuhlupheka eqinisweni ngoba nxa thina singabantu abakhulela elangeni. Kodwa nxa usubuya lapho sothola ukuthi ukugodela kwakhona kuba beyond okudlulisa amalawulo.
Sesizwe abanye ikakhulu abasekhaya nxa beziduduza ngabahamba ukuyasebenza emazweni besithe izithi liyakholisa khona ngapho kodwa liyadubeka ngoba kalilali ubusuku lemini liyaba lisebenza njalo imisebenzi engaqakathekanga efana lokugezisa izalukazi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabatsho njalo?
Mina engakutsho nxa sesibuya endaweni zomsebenzi angikwali ukuthi ilizwe leNgilandi mhlawumbe ngithi emazweni aphetheya kule misebenzi efana lena le ekhona eyenziwa ngabantu bakithi. Kodwa ngitsho lasekhaya imbala lase-South Africa bakhona abantu abenza yena leyo msebenzi enjalo. Kodwa ngiphinde ngithi elizweni elisifana langapha aphetheya ngapha into efana mhlawumbe labo garden boy labo geli ayikho leyo msebenzi. Njalo abanye abantu abakhuluma ngaleyo ndlela ngabanye abantu abangakaze babuye bazofika khona la. Amazwe aphetheya ngamazwe anikeza abantu ama-opportunities amaningi okumangalisayo ukwedlula indlela abantu bakithi nxa sisemazweni akithi ama-opportunities esiwatholayo. Ngoba ngitsho for instance ukuthi bakhona abanye abantu abasuke ekhaya mhlawumbe noma umuntu wayengumbalisi noma mhlawumbe umuntu osuke ekhaya engafundanga engazange waye esikolweni mhlawumbe wagcina ngo-form 4. Kodwa umuntu wenelisa ukuthi ngokubuya lapha emazweni aphetheya ngokufisa ukuthi aziphakamise. Abantu bona laba kathesi ngabantu kwesinye isikhathi abayinventa ezinye izinto. Abanye abantu bakhona basebenza kuma railway lines yibo abayenza ukuthi abalungisi izinto ezifana lentimela izinto ezifana lokuthi ama engineers ngabantu bakithi, ama electricians ngabantu bakithi, kodwa ngabantu abasuka ekhaya bengalawo lawo ma skills. So konkwalo ukuthi abantu nxa besika sebekhangela nje izinto ezingatsho lutho ngoba nxa singathatha mhlawumbe sithi ungathola abantu beZimbabwe mhlawumbe ungathola abangu 100 akutsho ukuthi phakathi kwabantu abangu 100 usho ukuthi total yonke labantu abangu 100 ngabantu abagezisa izalukazi. Phakathi kwabantu abangu 100 uzathola ukuthi abantu mhlawumbe abenza ikhe khona lapho mhlawumbe bengabe ngu 10 but i-90 yonke leyana benza imisebenzi eminingi ehlukeneyo.
Siyasizwe njalo abanye besithi amajaha avela eZimbabwe nxa efika khona ngapha emazweni afika engasakhangeli amantombazana ayekhaya sebekhangela bonabo abamhlophe labavela kwamanye amazwe kugcine amantombazana beswela ukuthi baqonywa ngobani. Kuliqiniso yini lo?
Lokho kuliqiniso kodwa ngizathoka ukuqala ngithi ngixolise kakhulu phakathi kwabodadewethu ngiphinde njalo ngixolise kubafowethu. Kodwa engifuna ukuthi ngibeke lona iqiniso njengokuba linjalo ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi iqiniso liba buhlungu kwabanye abantu liba mnandi kwabanye abantu. Into ekhona indlela amadoda noma esiphila ngakhona ekhaya siphila isintu lesana sokuthi ma ungubaba usuka uye emsebenzini ma uvele emsebenzini uthole umama abuya kuphekele udle. Kodwa nxa usubuya lapha e-diaspora into esikhona lapha sonke lisesiba ngamadoda. Nxa sesiba ngamadoda sonke umama nxa evuka uye emsebenzini laye ubaba nxa evuka laye uye emsebenzini laye. So nxa uvuka emsebenzini but ma ungubaba uyabujwayela kungola ukuthi vele unkosikazi wami kufanele ukuthi angiphekele iti ayenzele okunalokuyana. But kwampala sekusiba le-clash of izinto ngenxa yokuthi unkosikazi uzafuna ukuthi lawo ma evele emsebenzini akuthole uphekele isithwala. Kolaphana sekusenza ukuthi abantu bengasazwanani sebecabana ngenxa yokuthi omama kakhulu sebabuya lapha e-diaspora bathatha i-culture yamakhiwa. Nxa sebethathe i-culture yamakhiwa sebesenza okudluleleyo osekuwest more than okwenziwa ngamakhiwa.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga babukhali.
Alo-ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo olumnandi uhlelo liphuma lendaba lechone lendaba asibeke ithuba ifala njalo ngevikelizayo lapha azethulela khona olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje emidlalweni yenguqu eChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje emini, iFC Platinum ibe lungitshiki lobhanqa 2 leChapungu 2. Umdlalo lo kodwa ucine usiba ngumbeka wamapenalty, iChapungu yacina inqoba ke 5-4. Ingezi Platinum 1, iRentals 1. Low lawo umdlalo ucine ngama penalty, iRentals yacina ke isinqoba layo ngi 5-4. iBlack Rhinos 1, iNikroot 2. iDynamos FC inqobe iBulawayo Chiefs 1-0. iHarare City layo inqobe iBulawayo City 1-0. Kuthi ke kusasa iqembu leBoso ele Highlanders lidlala lele Yada enkundleni eBaba Fields Stadium. Kuthi ke iCapes United izajikelisana le ZPC Kariba enkundleni eNational Sports Stadium eHarare. iTriangle United yona idlala leShabani Mine enkundleni eGipo Stadium.
Abadala bavumele bari hey ntwana sokuchatsa yabona sebethukile vaphitisela mangena lana ngoba kuzokhalelwa lelalanga le lami phunga ungene kopho wathi ngane yami yoba lokubekezini ufile long time lokho mbona bange besidla manje bheke intwana ilana etafuleni ngoba ilanga selifikile soba yimena no the year soba yimena no the year yabona sebethukile ngoba bazi ngempeli. Like a blind farmer, that's a baboni, that won't have done 7 Zagadima, that you put to come back. Kadezi machozi kathele ngikusatshalala isuccess akizichiefu kanjuthi ngamaqanda kwenze njani sukoba ngisitela sama kusela sifuna yini nginsukuna ukuda ngegama la kungasenani laba babengithatha kancane ngenfiselo kuhle sengahlangani ukuthi sudala ukhali fikile fosholo baze babe lo mkhobolo sengikhiphi nombolo kuye phuka umphatha kwesitorobho iliphethe idolobho kukamqabo kunyongolo if you went talking legacy kahle kancane mana wo khakakakakha ngizokwengadla zempi bebethi ngeke mbeke iluthi viri lahlela nje ngaphandle kole lambano kakuna njenga angenzi kancane mbeli papa fix mkana ila ngasele frigile abadala bavumele bari hey ntwana sokuchatsa yabona sebethukile vaphitisela mangena lana ngoba kuzokhalelwa lelalanga le lami phunga ungene kopho wathi ngane yami yoba lokubekezini ufile long time lokho mbona bange besidla manje bheke intwana ilana etafuleni ngoba ila ngasele frigile soba yimena no the year soba yimena no the year yabona sebethukile.
Kodwa la sathala ngicathamele kujalila nje la ngithandaza umdali kambule nje baphunywe kwelithemba na kanjani mbabelele njenge prophecy izinhlanzi phela kumele unandelele and my hater la khuma kangaka kanti liqale nini lindo kuba ngomkhonyana
liyachaza ingoma emnandi ingoma selifikile seyiphiwa iliqembu GTI. Kodwa singakagqibiki uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amapolisa abehlome phele. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa sikhathi sinye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.